Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 Ntulikazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIFA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individual ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko.
Baphangisile ukuyalo Bulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayainvestigata kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlangano se-MBC namhla lo mhlangano sinabakhokheli abakoBulawayo nenkokheli ze-national leadership sikhuluma ngodaba lolu kuzabuluxazulula.
Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile koBulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kuka mabhalane omkhulu uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngelemalawi 59-43 lamhlanje emdlalweni oyenzelwe eNetball World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko esithi iguqulwe nje amabizo ngakho ke izaqhubeka incindezela ukutholakala kwembiko lolwazi ngolwazi ebantwini. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labangene umhlangano wokuhlaziya imithetho emitsha yokwethulwa kwemibiko eZimbabwe owenzelwe koBulawayo bayisole kakhulu bethi iguqulwe amabizo kuphela. Omunye wabasole imithetho le ngunkosikhona DVT oyintatheli izindaba othi ipha amandla amaningi uhulumende ukuthi ethese umlando abantu abethula imbono yabo ikakhulu enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini.
Ama-bills lawa ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa i-IFA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media or i-social media.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uvumelane lo DVD ethi iningi labantu vele kalizwisisi ukuthi limithetho itshoni.
Kulusizi ukuthi uZulu kazwisisi okumunyethwe ngama-bills lawo ngoba kusobala ukuthi uhulumende uzama ukunyathezela amalungelo okukhuluma ukhululekile ngitsho la ku-social media. Njalo kufana phaqa lalokhu okwakuku-IFA umahluko libizo kanye lokuthi leyi imithetho ithinta abantu kazana kanye lentathelo izindaba.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth for Innovation Trust uthi imithetho le ikhanya ivikela uhulumende ukwedlula uZulu.
And i-IPA siyakwazi ukuthi isilesikhathi ikhona i-IPA yaqhubeka incindezela ama-journalists labanye abantu ukuthi bakhululeke kuma-expressions abo. Kodwa-ke nxa sesikhanyela ama-bill wona lawa amathathu a-replacer i-IPA, freedom of information, kube sokusiza la le protection of personal information, kube sokusiza le media commission. Kokuthathu kungani kugxile kakhulu ekuprotekteni i-government.
Laloba bebaningi abasola limithetho esalolongwa kulexuku labanye abakhanya beyithakazelela. Omunye wabo ngumnumzana Mlungisi Dube ongumhlali wakobulawayo othi ubona uhlupho luzaba ekwenzeni lokho okuthiwa imithetho le ngoba uhulumende evame ukukhuluma engaze wenza.
Amabhili la ayemidiya alungiswayo siyananzelela ukuthi atshengisa ukuthi ale nguquko nxa sikhangelele kumabhili ayekhona ku-previous. Kodwa okuzaqakatheka kakhulu ukubana i-implementation part. Kulezinto eziningi on paper eZimbabwe ziyabe zilungile kodwa nxa sokusenziwa ku-implementation zingalungisiswa.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ulethemba lokuthi iguqulwe ngempela limthetho.
Ya, ama bills la amatsha uhulumeni azama ukuthi awayintroduce. Ngicabanga ukuthi ngaba kulicathula okuright, kodwa ke we hope ukuthi kawasoze kumbe azale futhi uayipha labophosa evele sikhala ngabo ngoba ingozi engayenzakalayo ukuthi sibe sikhuluma kunje sangabhila amatsha i-government iyareforma isiphenduka. Then nxa sokubuyela kibo sebe siyaqedithela ukuthi sebeqasa ukuzibhayela kwabo abakucabangayo then bona sebe siyayenile kungayisikho besikufuna. So I hope ukuthi uhulumente uzabasinsiye in this particular case amabhills lawa angatshintshwa and also bathathe imbono yabantu ngabantu bahlale phansi bazinike amakhwapho bakhangele ukuthi baqinisile na nxa bethu bafuna ukuthi baguqule isimo semedia eZimbabwe.
UZulu ukhanya elokuthandabuza ngoba ethi ulokwesaba njalo abalathemba ngalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende. Abantu bakhala ngokuthi kumele uhulumende agcwalise izithembiso zakhe ukuze labo bakhululeke nxa besebenzisa omakhalekhukhwini babo hashi ukuthengiselwa amaphupho angasebenziyo angeke afezeke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqula labamele uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi. Kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube ngumnumzana Tinashe Kambarame umsekeli kameya. Iqula leli likhangelelwe ukuthi lizaqala umsebenzi kusasa ngesikhathi iziphathamandla zebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisahlolisisa ukuxotshwa kukaDube lokuxokozela edolobheni leli. Kasenelisanga ukukhuluma labakuqula leli. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Baphangisile ukuyakobulawayo kodwa mabona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigata kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlanganiso ye-MDC namhla silomhlangano sinabakhokheli abakobulawayo nenkokheli ze-national leadership sikhuluma ngodaba lolu sizama ukuxazulula. Umhlangano lo uzaphuma le ndlela so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwanjani. Siyaphambili kodwa njalo ikwazi ukuthi sayenza i-statement ngempelaviki ukuthini okwamanje uTown Clerk kumele abeyela emsebenzini kube le-investigations kuqala.
Singathi-ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho ngoba sijalo ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hhayi ngoba kathesi kuthe ukuthumele iqhula ukuthi liyehlolisisa udaba lwakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi kufuna ukuthi iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho baba Molokeni.
Hhayi mina ngibona ukuthi kusesemasinya. Ngoba umlilo wakhona sowabhula kudala abakulazibiki khona lokuseselomlilo kulibhika umlilo sowabhula kudala umtanklebuyelela emsebenzini so angiboni ukuthi kuyayenza nokunye okuthi.
Hello-ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uhulumende ungenela kudaba lolu ngoba akuqedakali ukwenzakala edolobheni lakobulawayo elibuswa libandla le-MDC.
Ikhansela yakobulawayo ihlale vele ibisebenzela kuhle singamakhansela alobuntu azizwayo njalo sina bantu abasebenza ofisini abalobuntu njalo abayisaba ukugebengu kwe-corruption nani lokho sesikubona kathesi lokho ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudojwa nje kupho kujikela umuntu phakathi uthi sengukansela ngoba ungawukansela uyabe usuthiwa uyi-city father ungubaba wedolobho thonxa usuthe ngukuphosela ongabantu nje ongakhazeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi umuntu ongena ngisho ivini indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini seqalisa ukudistabilize ikhanseli ingasihambe kudlanta bona kathesi iloka government isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission lanilani anti khona okuyinto embili kodwa kongena kudala kuyini
singathiyithi
sisiyavota singavoti kuhle siphe ngufaka nje abantu bahlayana
singathi wena ubona zani ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka ama-commissioner yini
into eshobala lapha ukuthi ama-councillors ethu amanye hhayi i-capacity kabandla mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councillor abayenziwa udlongodlongo lobo babe bemisho eceleni kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councillor oqodo abazaqhuba i-agenda yakobulawayo abazaqhuba i-agenda emathekeleleni what a big trouble about it yiliqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja xa sebefike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selimtsho ukuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 iloko sesizasho njani njani akusoze kwayenza nxa lezeliiloja lihlalela iziloja wena ulandlord ube ngulandlord that's it lapha kobulawayo lapha singapha yekeni sike sizivuse lathi sibenze okwethu.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma oyimela iphelandaba Mpopo mayidalele le parliamente ekubandla lezano PF ubexoxa le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abahlali bakobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sekunganeno kulandela ukuvalwa kwawo ikhanseli okwamalanga edlula afika phose ichumi kusalungiswa isitiji Secretarian Waterworks kumaviki amabili adluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlupho olulokhu luphikelela ngolokuswelakala kwamagetsi lokunye.
Sithi thina uhulumende kadonse amasokisi uhulumende kabophe ziqina bonke uyalulungisa lolu daba ngoba lusithwalise nzima njengabantu ngathi hlezi singalamagetsi ikakhulu njengempilo zemadorobheni khonapho. Yena ongabe kufisa ukuthi azoqala ubudlelwano lathi azokwenza amabhizinisi kunjani izolo bengibhalelana labakhulu banye abezisa lokhu engikhuluma labo sithi kati kwenzakalani ngoba uminista nto engikhuluma layo kwesinye isikhathi ngamthola esendleleni engumuntu uthi uya kwele elokuzeni evansi yase-Afrika e-South Africa esiyazama ukukhuluma nabe-Eskom bengibuzana labo ukuthi kambe ngemva kokuhamba kwaminister ukhona yini ubungcono esizabubona. Yebo ye silethemba ukuthi uhambile wakhuluma kodwa akulanto esikakayiboni etshengisa ubungcono. Sisasephakathi kobunzima bokuswelakala kwamagetsi ngoba funa ukukhuluma le msebenzini phakathi kwedorobho kwezinye izindawo abantu kutshona kumile kakusasebenzeki ngoba nxangalamagetsi akula production ehambayo.
Amanzi-ke liyasuthiseka njengezakhamizi ngalokho okwenzakala
so kulokubelo kuyona le iviki nje sikhuluma nje amanzi akhona lokho okwenzakeleyo okusehleliyo njengobulawayo ke sukuvalwa kwamanzi kwaze kwafika iviki elecayo elidlulayo. Yebo ye kube buhlungu kakhulukazi kithi njengezakhamizi ukuthi siswele amanzi ngoba edorobheni nxa uphile ungala manzi uvele impilo yakhona ayiphilakali ngenxa yokuthi kuyethusa sisesabela ukuthi nxa kungala manzi kungaqhamuka imikhuhlane nxa zokuqhamuka imikhuhlane kuluhlupho olunye olukhulu kakhulukazi ngatholukhona phakathi kwabansozi sokule mikhuhlane. Kodwa lokho okwenzakeleyo ukulungisa ukuthi kulungiswe izindawo zethu zokwamukela amanzi zokufikela amanzi kulungiswe lokho kade kulungiswa kuqakathekile ukuthi kwenzakale kodwa at the same time kuthiwa khona ubuhle buyakunqabusiza bubuye kodwa kube lobunzima obuba khona ngize ngufanise nje ukuthi mina ithumba ukuze liphole uyabanjwa ukhanye kanzima ukuze uphume umthombo kodwa uyabukhanye washaba umkhosi kodwa ngemva kwalokho liyabe selipholile uzazuza ukutshaywa ngumoya yikho lokho okwenzakale ephathi wesigodlo sethu sokulaywa ngamanzi bekulungiswa kodwa kwasihlukuluzwa njengezakhamizi kodwa ngikhuluma nangikhuluma lesi sikhathi kunjani ngibona sokulobubelo indawana ezithize kungabe lokho kukhona ukuthi laphana laphana amanzi kaakafiki yeso kwalesi sikhathi kodwa-ke indawana eziningi akesekhona kulomehluko kulalokho esiphuma kukho okweviki ephelileyo lamalanga phosa amabili amadadi phezulu.
Lo-ke ngumnumzana Winos Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, iBura. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwe-Life Talk, kuhlelo lwabesifazane, asihluzeni bomama, sixoxa ngomncintiswano wamazwe omhlaba webhola lokuqhaga we-Netball World Cup lapho okudlala khona iqembu leZimbabwe elama-Gems. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labesifazane labase befeze ngiyaphinda njalo. Inani lasebefe enyangeni ezine ezedluleyo ekuqhamukeni kwempi edolobheni leTripoli kwele Libya ledlula inkulungwane eyodwa i-1100. Ukutshengisela kwabantu besigaba sePuerto Rico kuqhubekela phambili besithi bafuna usiba lukhulu waleso sigaba uGovernor Ricardo Rosello asuke esikhundleni. Udubo soluhlasele idolobho lwakoBulawayo soluthiwa ngabanye lubangelwe ukubandlululana ngomhlobo i-tribalism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirohodza onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwanga kuhlezele kayinjeni lapho yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafikisela sithi sixothanisisela mina ngibe sengisima ngithi wena Mqondisi Udube ukuthi ulebatha angisabona ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo mina senjani sengisola into ekhona kuMqondisi engeke nganjani ngayo ngoba nxa ezele elebatha kuthi uthi uyakufa elebatha angithi yabo. So mbona ngani nje sihlupha kundaba zonezo ezizama ukuthi sizicubungule.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga la kuSivan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lukoBulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Swithan Chirohodza esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-code triple X abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa yi-MDC about taking over imathibeleleni lakoBulawayo. Not only do we talk of code triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwelemathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-code triple X. I-code triple X lanxa bengafuni ukuyidinaya ikhuluma kanye ngokutake over uBulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakoBulawayo for the past 39 years ukuba lo City Council olama councillors akhuluma ulimi lesishona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nqa ngithi ngiyayikhangela mbala i code triple x lalokho kwenzakala ku ground. Awusofly say indaba leyi ehlupa ubulawayo iqukethwe yi tribalism. Mina ngike ngaba se Harare for 3 years I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe ukhetho councillor.
Nantu daba mnumzana Chirotsa code triple x uthini wena?
Engingawutho yikuthi uyabona nqathi siye emsakazweni sineke sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Angithi nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhuluma iqinisa. Yona leyo 1979 grand plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD yibona laba omqondisi khonapha kobulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Yeni sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha kobulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obed Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obed Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand eSouth Africa bekhuluma ngayo u-Obed Mpofu. Umuntu wayengu-town clerk wayencedisa u-Obed Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-councilor e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube u-corrupt umqondisi bafike bemsupporti base becatha ngolimi bethi hhayi ngazake ucotshwa iNdebele ngoba la ngamashona wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa kathesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babudabengwa umuntu vele wasewasala kuzana. So into eyenziwa lapha kobulawayo ukuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta iZANU becatha ngolimi becathe ngotribe.
Nanso ke indaba mnumzana Moyo uthini wena ngalokhu?
Aw, ngiyabonga nyamuzwa Sibili uSibani. Okokuqala thina njenge-MRP uyakhiye emayindethi angicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSibani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosele-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda indaba zeMathibeleland. Yena esosele-journalist uSibani kusoselo mgaba. Akula muntu engimesabayo mina lapha neZimbabwe weza ngumnankakwa kumbe ngumgabe as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani. I'll still call a spade a spade. Ngithi into leyi irongo. So indaba okumele ayichasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangaki ngoba okuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambalani engu acting mayor. UMguni abuye adina njengomayor athena yena ube ngikho kulive areverse i decision yokususpendwa kukacounsilor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha umnumzana Moyo uthi hhayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris. Uyaphosisa Sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-triple X. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamtsho. UKambarami ibizo lelo kaliso lesitshoneni angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni, okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbeni inyoni.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngele Malawi 59-43 esigabeni sesibili somncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eVitality Netball World Cup odlalelwe edolobheni leLiverpool kweLengilandi. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Iqembu leMalawi ebelisidla imbabazane lichayela bhuqa amaGems lachumisa abalandeli bawo okuyinto ethiya abaningi bebambe owangaphansi. Unkosazana Beatrice Khumalo ngomunye wababuthanise imali yokuphathisa iqembu leZimbabwe. Yena ke uthi amantombazana amaGems azamile.
Namhla kube kunzima kodwa ke badlale kahle amadlavuzana akhona, ama-supporters lokho ebahlabelela sesiku top 8. Sesikhangelele njalo our last match ikakhulu ngaphe diaspora abantu bebencedisa abanye bebuya lama t-shirt abanye lani so ukuthi amankazana ehlala ekuhle ku team yethu sibe le strategy yokuthi i first day sike sabanika ama £100 £100 3 days later sabanike inye 3 days later nabe abe express league banike inye so sizamukwenza khona ukuthi sibone ukuthi bale mali esikhwameni.
Osakhulayo uSifiso Ncube ohlala edolobheni elenzelwa lomncintiswano uthi uveze ukujabula okukhulu ngokudlala kweqembu lalapho adabuka khona.
Everything is nice ngapha eLiverpool. We're so blessed ngoba amankazana I will hostela eLiverpool lapha and mina umhlali walapha eLiverpool. So we are really really grateful. Amabhora abadlala amagames abo and the girls were so powerful. Badlalile sibili umdlalo yabo yonke all the games. And siyajabula siyathaba ukuthi they've done really really well. We are proud of the Gems. City more fire.
Ama Gems abukelwe izizalwane zeZimbabwe ehlala eNgiland zona ebezisiza ngobuningi kulimdlalo abesivazana labesilisa okugoqela uNkosinathi Zwimba.
Badlale kahle kakhulu amantombazana and akukho esikusolayo ngoba iteam eMalawi ibonakale namhlanje ngathi bayatraina njalo ngama champions yeAfrica eMalawi. So akukho singakusola and the end of the day sinanzelela ukuthi iZimbabwe ekugcineni i-ranking yabo izayimprova nge-performance yabo kule World Cup.
Omunye wabesilisa obebukele umdlalo wanamhla ngumfoka Mpofu uThamsanqa.
Amantombazana adlala ibhola elihle kakhulu. Lo amantombazana eMalawi abonakala ukuthi hayi abonakade ngama champions eAfrica ngempela kodwa hayi iZimbabwe layo iyeza kuyabonisa ukuthi eminyakeni ezayo izabakhophana ezingeni leMalawi. Sikhoze kakhulu.
IZimbabwe isisalelwe imidlalo emibili oweJamaica leUganda kudingwa ukuthi iyaqedayo kusibanga sibi phakathi kwesikhombisa kumbe sitshiyagalombili 7 loba 8. Iqembu lamantombazana namaGems liphakamise isithunzi leflag yeZimbabwe emhlabeni wonke jikelele ngokudlala umdlalo webhola lokuqaga ngezinga eliphezulu elenze wonke umuntu walijabulela. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Leza tata ingoma ka Chris Makoya isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. UZulu wamukele ngembono ehlukene imithetho elolongwayo elawula ukwethulwa kwembiko. Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.